Sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 14 ngompandula 2016 nguntungameli Nkomo ngisithi endabeni zethu lamhlanje
ukukhanya vele bemlandela okwensukana eziningi ezidlulileyo ngoba kade bembuza mayelelano ngokusebenza kwakhe akwenzayo kusukisela kuthajamuka lekra kanye lokuya kwakhe ukuyanceda imuli kalinda.
UZulu usola ukuthunjwa komunye wamalunga omkankaso wetajamuka sesijikile umnumzana Silvanos Mudzova.
Into ethabisa esibili ukuthi usephiwe ibheli ukuthi aphume phandle njengoba engelacala alenzayo. Okwesibili iyathabisa nje kancane ukuthi at least imthethwandaba onjengewe High Court usalandela lawo umthetho lokho usarespecta i-constitution.
Idale le-High Court namhla livumele isikhulumeli setajamuka umnumzana Promise Mkhwananzi lomnumzana Bruce Usiso ukuthi bahlawule isibambiso se-bail ukuze bakhululwe. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Dumisani Moyo ohlala kweLengilandi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu sesole kakhulu ukuthunjwa komunye wamalunga omkankaso wetajamuka sesijikile umnumzana Silvanos Mudzova izolo kusihlwa endlini yakhe eCrowbro walinyazwa kakhulu. Sikhuluma nje ulaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare. Kubika uMavis Gama.
UMdzova utshela intatheli izindaba eziye khulumisana la esibhedlela lapho ayelatshwa khona ukuthi uthunjwe ngabantu abekade behlomile bamthwala ngemota bamusa endaweni angazange azi ukuba kungaphi. Uthi ukuthunjwa kwakhe uMdzova kusukele kokwenzakala emhlanganweni abawenza emzini we-Epworth ngeviki ephelileyo. Omunye wabasole lokhu kuthunjwa kwaMdzova ngumnumzana Charles Nyoni we-Occupy Africa Unity Square. UNyoni oye wayabona omunye wakhe esibhedlela uthi kulihlazo ukuthunjwa kukaMdzova elizweni elikhangelelwe ukuhlonipha ilungelo loluntu.
Kukhanya vele bemlandela okwensukana eziningi ezidlulileyo ngoba kade bembuza mayelelano ngokusebenza kwakhe akwenzayo kusukisela kuthajamuka lekra kanye lokuya kwakhe ukuyanceda imuli kalinda emtare ngokuyayipha okokudla. Konke lokhu kade bekwazi kanye lokokuthi ivele yona ithajamuka isiplana ukwenzana okwakathise kade befunga bakwazi ngoba bamhlabe i-injection e-drug akungaba lomuntu kathesi okwaziyo ukuthi kade ingeyani ukuthi akhulume abatshele konke akwaziyo.
Ethi kubatshayisa ngovalo kodwa bengasoke babuyela muva ngemikhankaso yokuletha inguquko kwezombusazwe lomnotho elizweni.
Lokhu sibili okwamaqiniso kuyasitshayisa ngovalo but akula nto esingayenza ngoba nxa siphakathi kokulela ilizwe lethu eZimbabwe ukuthi libe ngelikhululekileyo yinto esihlangana lazo emsebenzini lo esiwenzayo. Kanye sikhumbula nje lo ithai la wayekwazi ukuthi uzahlangana lento ezifana nalezi. So kuyasethusa lokhu anyali but asikwanisi ukuthi singathi singachiya ngoba omnye wethu thunjiwe kumbe sekulembobho esebenzayo kumbe sekulama-injection ahlatshwa abantu. Hhayi, sizabe lokhu sisiya phambili ngokulwela ilizwe leli kufikela umgaba aze asibisele ilizwe lethu leZimbabwe.
Uqhubekethi kusobala ukuba abathumbe uMdzova kungasibantukazane nje kodwa bengabafundela umsebenzi wabo.
Thina sazi lapha ukuthi eZimbabwe abayalokhe besalezi bhamu ngama CIO kanye le military intelligence bobodwa abavunyelwayo uhamba bethwele imbobo. Phakathi kwababili bonabo yibo laba engathi yikho lapho labantu abamthunjikwe. Plus ukusebenza kwabo ukuthi bayafika endlini bekhipha umbobo bethatha umuntu ngemoto abahambela ngaphandle kweHarare kutshengisa vele ukuthi yi-state eplanileyo, yi-state e-organized ekwaziyo vele esivele ikwenza okwensuku eziningi. So okokuthi singathi ngabe bandla leZANU-PF kumbe ngabatsha beZANU-PF lokho and ama-doubts very much, but mbona ngani between i-CIO le-military intelligence.
USilvanus Mjova uthi lanxa elimele kangako ngemva kokuthunjwa lokutshaywa kakubi akabuyeli muva kwezokukhankasela inguquko elizweni uZulu aze athole inhlalakahle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Idale le-High Court namuhla livumele isikhulumeli somkankaso wetajamuka sesijikile umnumzana Promise Mkhwananzi lomnumzana Bruce Ushisho ukuthi bahlawule imali yesibambiso i-bail ukuze bakhululwe. Ababili laba sebelamaviki phose amathathu bevalelwe esitokisini besetheswa icala lokubangela udlakela ekutshengiseleni okwaba khona eHarare lapho okwatshiyiswa khona imota yamapholisa leyomsakazo we-ZBC. Iqwetha likaMkhwananzi lo Usiso umnumzana Tondera Ibatasara uthi umahluli we-High Court usole uMantshi ngokwala ukukhulula ababili laba esithi besingekho isizathu sokubancitsha i-bail. Sixhume isiphathamandla somkankaso we-Occupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni yena othi bayakujabulela ukukhululwa kwababili laba lanxa nje belokhe bebaningi abantu abavalelwe esitokisini ngecala lokutshengisela.
Into ethabisayo sibili ukuthi usephiwe i-bail ukuthi aphume phandle njengoba engelacala alenzayo. Okwesibili kuyathabisa nje kancane ukuthi at least imthethwandaba onjengo-High Court usalandela lawo umthetho, lokho usa-respecta i-constitution. Kungaselani nje kokuthi uhulumende kaMgabe uzimisele ukuqamula lokwephula i-constitution.
Umahluli wedale usole kakhulu uMantshi owancitsha uMkhwananzi lo Bruce ithuba lokuthi bahlawule imali ye-bail. Ungathini ngalokho?
Lokho kutshengisa nje ukuthi ujaji usakwazi umsebenzi wakhe njalo uzimisele nje ukuthi angavumi ukwethusilwa nguhulumende kaRobert Mugabe kanye leZANU-PF ngokwephula umthetho nje, ngoba utshengisile sibili ngokusola kwakhe ukuthi lokho okwenziwa ngumagistrate akukho emthethweni njalo akulunganga. Lokhu kuyathabisa sibili ukuthi kusatholakala abojaji abanjengalomo jaji ophe iruling le.
UBruce lo Promise yebo sebevunyelwe ukuthi bakhululwe, kodwa baningi abanye livama ukutshengisela labo abalokhu bevalelwe phakathi. Uthini ngalokho?
Ye, baningi sibili abalokhu bevalelwe phakathi esisebenza labo esitshengisela labo, kodwa ukuphuma kwalaba ababili lokuvunyelwa kwabo ukuthi bebhadale imali ye-bail kuyathabisa nje, ngoba kutshengisa ukuthi ukulwa kwethu akukapheli, kulokhu kusahambelela phambili. Kodwa ukuphuma kwalaba ababili kutshengisa futhi njalo ukuthi sesi-halfway down sokusele ukuthi sikhanye sesizimisele ukukhangela laba abaseleke phakathi. So kuyathabisa kakhulu lokho.
Ukhona ungathini ngendlela amapholisa aphatha ngayo inhlelo zenu zokutshengisela? Sesike sabona etshaya abantu kabuhlungu lwisana labo abanye bebotshwa lanxa bengelani lokutshengisela okukhona.
Asingeke sathi silawo amapholisa eZimbabwe lapha, ngoba lokhu kwenziwa ngamapholisa lapha eZimbabwe akutshengisi nje ngitsho lakancinyane ukuthi ngamapholisa amelele ukuprotekta abantwana beZimbabwe. Lokhu abakwenzayo kutshengisa vele ukuthi hhayi bona bazimisele ukulwela uhulumende kaRobert Mugabe, kungalani ukuthi bephula umthetho ngoba bona bazithi baphezulu komthetho. So kutshengisa nje kusegcekeni ukuthi asilamapholisa lapha eZimbabwe.
umnumzana Charles Nyoni ngomkhankaso we Occupy Africa Unity Square sixoxela eHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 la ku 15460 kHz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet bukele ethi www.voaindebele.com la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Okay, waba ngumphathi ntambo wezemali ngesikhathi sikahulumende womanyano osengumkhokheli webandla eliphikisayo ele People's Democratic Party umnumzana Tendai Mbiti. Sekhuthaze osephethe lesi sikhundla umnumzana Patrick Chinamasa ukuthi achiye umsebenzi. Kubika uMavis Gama.
Ubiti oligqitha elilodumo uchola mazwi emhlanganweni lethathele izindaba owenzelwe emahofisi nakhe eHarare ehlaziya umbiko kaChinamasa waphakathi komnyaka kwezokusetshenziswa kwemali kahulumende awethule ngolwesine olwedluleyo. Ubithi ethi ubengakethula lumbiko uChinamasa okwengqondo yakhe yedwa. Le yinto eyenziwa ngemva kokubonisana lezinye ingcwethi kwezomnotho abaphathi ntambo bengatsha ezehlukeneyo labo siba lukhulu balezingatsha eqhutshwa ngaphansi kwedale le Cabinet on Economic Affairs Committee ekhokhelwa ngumongameli Robert Mugabe. Linkuthazo kaBiti iza ngemva kombiko osanda kwethulwa ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Christopher Mshowe othi ulamanga uChinamasa phezu kweholo lezisebenzi zikahulumende kanye lemali zabo zamabonus. Umnumzana Mlondolozi Ndlovu isakhamuzi seHarare uthi osekusenziwa ngabaphathi ntambo bephikisana lapho kule mibiko abayethula kuZulu kuyisibonelo sokuba esehlulekile uhulumende evumelana lokuthiwa ngubithi.
Ngoba phela umnumzana Chinamasa nguye umgcini sikhwama welizwe leZimbabwe. Ngakho ke ukhangelile phela wasebona ukuthi hayi uhulumende uyehluleka kala mali. Ngakho wasethi hayi akusoze kube lama bonus kuzakhishwa imisebenzi eminingi. Ngakho ke umnumzana Chinamasa akukhulumileyo kuyinto ayaziyo. Sonke siyazibonela ubana akusela mali amadata amapay ahlale etshintshiwe. Abantu kabala mali amadata akasakwazi ukuthi ahula nini. Kanti ke lama social lawo kanye afica ukuthi amadata abakabasakwazi ukuthi akhona nini.
Esola ukwenza kwahulumende oseguqula okwethulwe nguChinamasa esekubeka ingani wenze okwekhanda lakhe.
Ikwenza nje kuphela njengabantu abakupolitika abakwezempangazwe besaba ukuthi bona bangaluza amavoti lokuthi bangabonakala ngani sebehlulekile. Ukanti bona sebevele sebehlulekile ngoba xa uhulumende engasakwanisi ukuthi abhadale abantu kuyinomunye angakwenza.
Kungasikwakuqala lokhu kuyangiswa uChinamasa kuke kwenzakala njalo nyakenye umongameli Robert Mugabe egenqule okwakwethulwe nguChinamasa phezu kwesimo semali lapho azisa khona uZulu ukuba kuzomiswa ukwengezwa kweholo lezisebenzi zikahulumende lemali zamabonuses okweminyaka emithathu. UZulu lengcwethi zezenotho zithi ukwenza okunje kuveza ukuba usehlulekile uhulumende webandla lezanu PF kungakho sekumele kudingwe iqula labantu abazokhokhela leli lizwe ele National Transition Authority kuze kufike isikhathi sokuzoqhutshwa ukhetho ngomnyaka 2018. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ngemva kweminyaka emibili amazwe angentshonalanga kwezwekazi le-Afrika ebhekane lengozi yokuqhamuka komkhuhlane we-Ebola eleNigeria selethule umfanekiso webhayisikopo ocacisa okwehlela lowo mhlobulo ekuqhamukeni kwalomkhuhlane. Beso kuqhamuke umkhuhlane we-yellow fever kwele Angola lakwele Democratic Republic of Congo ele DRC. Kodwa abenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele iWorld Health Organization bathi isebenelise ukuhlaba amajekiseni lokunikeza imithi yokuvikela lomkhuhlane kuzigidi lezigidi zabantu emazweni akulomhlubulo. Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe emhlanganweni omkhulu we-United Nations General Assembly ngomvulo ozayo. Inhlanganiso zeZimbabwe ezibalisa umkhankaso we-hashtag this flag okhokhelwa ngumnumzana Ivan Mawarire. Abenhlanganiso ye-hashtag this gown, inhlanganiso yetajamuka sesijikele campaign lezinye ezitshiyeneyo zithi zizaqala ukutshengisela eNew York ngomgqibelo. Unobhala ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT ngapha kwele Melika, umnumzana Mzobanzi Ncube utshele iStudio 7 ukuthi bakhangelele ukuthi ukutshengisela kwabo kuza kuba kukhulu lonyaka.
Amalungiselelo ahamba kuhle kakhulu mnumzana Gande, amaZimbabweni wonke eNorth America lapha siyabe sihlangene eNew York nge-weekend leyi ezayo from the 17th of September to the 23rd. Siyabe sitshengisela sibili simelela uRobert Mugabe ukuthi abuye ku-General Assembly lapha e-United Nations. Siyabe simelele sibili ukuthi sitshengisele ukuthi umbuso waseZimbabwe okaMugabe asisawuthandi, usecindezele abantu balendlala ekhaya mnumzana Gandhi. Abantu bayadubeka ekhaya, umsebenzi kube lokho ethumela amapholisa kuphela ukuthi bebhuqabula abantu.
Manje libona ungani kuzaphathisa ngani ukutshengisela lokho?
Kuzaphathisa kakhulu ngoba siyabe sibaningi abantu beZimbabwe and abantu bazasibona sibili ukuthi sidlulukelwe. And uMugabe laye kumele ukuthi nxa ekhona labantu bakhe abezanu PF delegation yakhe kumele ukuthi beyangeke sibili ukuthi nxa beze ku-United Nations General Assembly le abantu ama-citizens akhe nxa edemonstrator phandle lapho yena khona outside of Zimbabwe kumele abe lenhloni kakhulu, ayangeke abone ukuthi abantu eqinisweni kabasamthandi lo mbuso wakhe abasawufuni. Owe 36 years kambe sure sele 92 years old, ukhulu.
Sizwa kuthiwa bakhona abavela eZimbabwe ababe bekhona labo, ungasitshela ukuthi kuhamba njani la?
Yeah, abakhona sibili ababe vele ekhaya bonke sebe sihlangene Patron Tamara, think you have a corner bonko pastor Ivan Mawarire, Thomas Mapumo ukhona lapha yena vele uhlala lapha eAmerica. So we have a corner laye lo Dr. Nomanyika bonke babe khona lathi yabe MDCT yabe sikhona lapha eAmerica and amaZimbabweni wonke mnumzana Gande ayebe ekhona regardless of their party affiliation. We are all in solidarity sibili sibambene kakhulu ukuthi sibuye sizotshengisela ukuthi umbuso kaMgabe awusawufuni.
Umnumzana Mzobanzi Ncube ngunobhala ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT ngapha eMelika, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseVirginia. Kunjalo nje esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lo mnumzana Dumisani Moyo ohlala kweleNgilandi. Umoyo uthi njengoba yena wathola isibusiso sokuyasebenza emazweni, wakubona kufanele ukuthi anyemukule akhangele lapho avela khona, ancedise laye lapho enelisa khona ngenhlelo ezifana lokwemba izikotsho ukuze abantu bathole amanzi ahlanzekileyo.
Igama lami nguDumisani Moyo, zalwa eGwatemba eFilabuzi. Kulele khona ngifunde khona ngase ngisuka ke ngomnyaka ka-2002 ngase ngisiza lapha e-England.
Wawusiza esikolo kuzosebenza?
Ngangisiza ngizosebenza, ngivele ngavela ngasuka sekile permit yami yokuzosebenza, ngiqhathwe yibhanga elilapha e-England kodwa elikhona laseZimbabwe.
Wathi ke sufikile suhlezi ngapho emakhiweni, kuyini ke okwakwenza wanyemukula wakhangela emuva?
Ngathi ngivele ngingakasuki kukhona ukukhona okwangihlupha kakhulu enhlizweni yami, kuyisikhathi umama esifa ngomnyaka ka-2000. Lapho engabona khona omunye ubaba wa volunteeri ukuya sikhelela amanzi. Ubaba lo wayedatshukelwe kakhulu ukuthi wayephose lokuhlonipheka kungasekho. Ngenxa ukuthi wayedilwe kakhulu wafika wahlala laphana wayesezichaya wasekhohlwa nje ukuthi umi njani ngezembatho. Leyo nto yangithinta kakhulu. Lempilo ephilwa ngabantwana abachiwe ngabazali esigabeni lapho engisuka khona. Ogogo nabokhulu abasala begcine abantwana abazali sebehambile. Kulomuzi owodwa ongithintayo lakhathesi ongithinta kakhulu. Kwaba nabantwana abayisikhombisa. Bonke labo bantwana badlula bechiye abantwana. Kanye loyise lo nina wabo wadlula. Abantwana labo basala bebancane kakhulu. Ngikhuluma nje osegcina abantwana labo ngomunye umntwana ocine ephelela ezifundweni zakhe zesikhombisa. Ngase ngiqalisa nje ukuthi nxa ngisiya ekhaya ngithola ukudla lo wami umzali wasalayo. Ngibe sengihlephuna okunye ngibe sengisidla labantwana laba abanye ababe bekhanya behlupheka kakhulu esigabeni. Kuyikhisimusi abantu badla bajabula kodwa kulabanye abantwana abaswela lokuthi babambe ngaphi.
Uhlelo kumbe ngithi iproject owayiqalayo.
Iproject engayiqalayo kakhulu ayisingakubona kungulwane ubaba engambonayo. Ngase ngicabanga ukuthi kuyini kade ngingakwenza. Ngacabanga ukumgqokisa lowo baba. Kodwa ngase sithi ngingagqokisa yena yedwa kwabe kungaphelelanga ngoba yena kuyinto esuke yanda ukuthi ngikhangile kodwa baningi abanye abanjani. So ngase ngithatha i-20 tons zezigqoko lezembatho ngeyami imali esikhwameni sami ngahamba nazo lezo zinto. Lelo langa lokuphiwa lezo zinto kwakukhona ubaba ohloniphekayo ubaba ukhutshe ekhaya uNdlovu ngoba ebengabaphathi bezigaba.
Kwakuyikudla lezembatho kumbe izembatho
kwakuyizembatho namabhuku lamakhompyutha ayiwo asebewasebenzisa khathesi. Ngathola lezembatho ezinjengengubo ngaleso sikhathi imithi ye-HIV yayingakabi effective. So abantu babegula kakhulu emizini belele ezindlini. So ngathatha isikhathi sami sokuhamba emizini yonke lapho kwakugula khona umuntu olele ekhathazwa yilo mkhuhlane wegcikwane. Ngahamba ke ngabanika ngamunye ngamunye izingubo ngemva kokuba sengiphe abantu bonke lokhu engangibaphathele khona njengesipho esasivela kimi mina. Ngisiphathela isigaba sakithi.
Okwamanje inhlelo osulazo ngayo oziqhubayo khathesi ekhaya ungazibalisa zibe zingayo?
Ngiyagcina ngiyahlawulela kwesisikhathi ngiyancedisa lapho esebenzisa khona ukuhlawulela abantwana abayehluleka ukuzihlawulela abafelwa ngabazali ngezikhofisi sabo. Ngiyagebhela izakhamuzi yezigabeni imigodi esingathi ngamapoli ngesiNgisi ukuthi bachole amanzi amahle okunatha ngoba isigaba lesebengisincedisa amanzi kwesikhathi abatholakala khatshana okungaba yimbango kumbe amakhilomitha umbango 10 or so. Ngiyancedisa ukwakha izikolo esigabeni seFilabusi. Ngiphenduke khona nje amaviki amabili adlulileyo. Besiye hander over isikolo lesebe sisakha phandle kwalezo yikuhambisa imithi lezinye izinto ezingasetshenziswa yimpilo isibhedlela. So uhlelo lukhulu khathesi olusemqoka engilucabangayo. Ngihambe ngayavakatshela ekhona esibhedlela uyabona ukuthi lezi zinto engaziphayo zisebenza njani. Basebe sitshengisa ukuthi lezi zinto bazifaka kuma-critical wards anjenge-ICU ngenxa yokuswelakala kwemithi lezinye izinto le-surgical ward.
So sasivakatshela elinye iward elingenze ngaphuma ngikhala inyembezi. Iward lelo sigcine sivuma ukubancedisa ukulirenovate ngoba nxa ngilibhekile kuthiwa is an infectious control area. Hayi kuya kubuhlungu.
Umnumzana Dumisani Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane ubexoxa ecingweni ekonale kwelebhilitane lo Praxedis Jeremiah we Studio 7. Kwezemidlalo lamhlanje sixoxa lomgadli weqembu lewange uGift Mbweti yena okhethwe ukuba ngumdlali odlale kuhle ngenyanga kaNcwabakazi kusigaba seCastlelaga Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Umgadli weqembu lewange uGift Mbweti weleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lane ukhethwe izintatheli zomdlalo wenguqu uba nguye umdlali odlale kuhle ngenyanga kaNcwabakazi ngemva kokuba elitshayele emambuleni ibhola waba nguye umdlali osehlohle kaningi kusigaba se-PSL. Lo mdlali osehlohle amagoli ayithoba mnembili okulinani esilihlohlwe nguLeonard Zipa ongumgadli weqembu leCapes United uthi isifiso sakhe ngesokuba athathe isicoco sokuba umgadli ohlohle kaningi kulabanye ekupheleni kwesizini.
Awakade siyasikuthi laba siphezulu kodwa ngathi sendidide kodwa lami ngathi sifuna ukufocusa ukuthi bakhona abalandelayo abaseduze but lami imele ngifocuse emagame alandelayo lami ngikwazi ukuthi ngihlwehle ama-pose ukuthi lami ngikwazi ukuthi end of season lami ngikwazi ukuthi ngithathe i-award ngoba yi-top four score.
Umbweti uqale ukudlala ibhora ngesikhathi efunda esikolo seChinotimba Primary eVictoria Falls lapho azalelwe khona. Ukuthi umbalisi wakhe eChinotimba uzibonele Ncube kulezi nsuku ongumqeqeshi weqembu leMagagasi elidlala kusigaba seSouthern Region Soccer League nguye omkhuthaze ukuba adlale ibhora.
Hayi ibhora maKagasi vele incane seprimary vele from school team wokuthi 5 bona kunokukhotho bani Ncube zethu Ncube utitshwe eChinotimba. Yomuntu owamfundisa ibhola manje nalwana layiwe impusha encedisa ama-shooters okuningi ifika lasendlini vele umasabi enza kathi sila.
Iqembu lewange limthethele umdlali ngomnyaka ka-2012 ngemva kokumbona idlala kuqembu leZambezi Lions ebelidlala kusigaba sika-Division 1. Akenelisanga ukuhle afike adlale kuqembu elidlala ku-PSL kodwa udlale kuqembu lewange juniors elidlala kusigaba sika-Division 1. Nyakenye umbwethi uqale ukudlala kuqembu lewange elidlala kusigaba se-PSL loba nje engazange adlale imidlalo eminingi. Lo nyaka ke uliphiwe ithuba lokuba itshengise ithalenta lakhe waqala ukuthi ayezwayo njalo ukuthi ukhangelele ukuhlohla amagoli edlula isithupha emidlalweni eseleyo kusizini yalonyaka.
Akathe so far after the game ngathi ngiyekile kumagozi ha kanti kuwulwisa ukuthi angiluzame ukuhlohla 76.
Amaqembu ambalwa adlala kusigaba se-PSL abikwa esemnqwethela uGift Mbweti ikanti abanye ngabakhalela ukuba ngabe uyabizwa kuqembu lesizwe lama-Warriors kodwa yena uthi akasoze azinake lezo nkulumo ngoba zingamenza acine ekhula ngekhanda. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Live talk namhla kuhlelo olukhangelane lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanyamazwe. Namhla sikhangela ukutshengisela okuqoqwa izizalwane zeZimbabwe khonapha eMelika emhlanganweni we-United Nations General Assembly kuqala ngomgqibelo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze lingene kuhlelo. Ukuziqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. UZulu usola ukuthonjwa komunye wamalunga omkhankaso wetajamuka sesijikile umnumzana Silvanos Mudzoba. Itale le High Court namhla livumele isikhulumeli setajamuka umnumzana Promise Mkwananzi ukuthi akhululwe. Kwanelo kwalamhlanje. Olivalelisayo ngintungameli Nkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.